Siyabonga ke uMavela sikanye lojonga ngosinika izindaba ngolimi lesingisi. Siyalamukela ku Studio 7 ngolesibili emhla ka 3 ngoNgwezi 2016. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo enkulu emoyeni uPresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Sikhuthaza uhulumende njengalokho esithona siwe ukutho nsuku zonke. Uthi sokuyisikhathi sokuthi uhulumende athathe inyathelo okumela lithathe ngaphansi kweconstitution. Inyathelo lokuthi aguqule imithetho yonke emayelana lokuthathela izindaba kuleli lizwe.
Intatheli izindaba zeZimbabwe zimanyene lezinye emhlabeni jikelele ukunanza ilanga lokwethulwa kwezindaba. Intatheli izindaba zikhululekile ele World Press Freedom Day. Izikolo zivuliwe lamhlanje abantwana befungiswa ukukhonza iflag yeZimbabwe lokuhlonipha amaqhawe elizwe njalo bethembisa ukuthi bazimisele ukuba ngabantu abathembekileyo. Kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu suku zonke lamhla sihlaziya udaba lokukhuhlunyezwa kwabesifazane ngomngabo. Zonke lezi ndaba lezinye lezo zizwa kulo msakazo. Uhulumende ube ngekho emkhosini wokunanza usuku lokunanza imisebenzi yentatheli izindaba zikhululekile emhlabeni jikelele ole World Press Freedom Day. Lapho iziphathamandla zenhlengothi ezehlukeneyo zempilo ikakhulu abezombusazwe zixwayiswe ukuba zehlukane lomkhuba wokungenela ekulotshweni kwezindaba. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Omunye wabaqondise ugatsha lokwethulwa kwemibiko umnumzana Regis Chikore ufike vele sewuphelile. Sebelungisa impahla yabo abekade belibazisuzulu. Ufike nje wabikela intatheli izindaba eziyingcosana uChikore ebezilokhe zikuleyo ndawo ukuba uhulumende eza kuya kwethula amazwi akhe emhlanganweni lentatheli izindaba emahofisini ogatsha lwakhe. Intatheli izindaba zifole zisuka endaweni yamavinkili yeGazaland eHighfields zazaya ukuthi gwaqa eJoy Center komachipisa lapho abameli benhlanganiso ezehlukeneyo ezisebenzelana labezindaba bethule amazwi abo. Umqondisi wenhlanganiso esebenzelana lentatheli izindaba eyeMedia Institute of Southern Africa umnumzana Nhlanhla Ngwenya uthi bazaqhubekela phambili ukukhankasela ukuguqulwa kwemithetho ukuze ihambelane lesisekelo sombuso.
Sikhuthaza uhulumende njengalokho esithona siwe ukutho nsuku zonke. Uthi sokuyisikhathi sokuthi uhulumende athathe inyathelo okumela lithathe ngaphansi kweconstitution. Inyathelo lokuthi aguqule imithetho yonke emayelana lokuthathela izindaba kuleli lizwe. Imithetho yonke emayelana lokuthi uZulu athole ulwazi, athole information kuntathela izindaba.
Lanxa lonyaka kuvunyelwe ukuqoqwa kwalolu suku, nyakenye kuke kwaphazanyiswa kubikwa kungekho emthethweni. Ungwenyathi yisibonelo ukuba uhulumende eqhubeka encindezela intatheli izindaba.
Hhayi, akukaguquki lutho. Uhulumende wenza into ngendlela afisa ngayo langendlela athanda ngayo, hathi ngendlela eku-constitution. I-constitution epha amaZimbabwe wenza amalungelo ukuthi atshengisele, abhikitshe, a-express imbono yayo ngendlela efisa ngayo lange-news platform abafisa ngayo.
Iziphathamandla zenhlanganiso ezehlukeneyo zithi zikhathazekile ngendlela ezinye intatheli izindaba eziloba ngayo ezihle ziphume egcekeni ukuba zithatha luphi uhlangothi lwezombusazwe. Okuyinto esolo kakhulu ngumqondisi weVoluntary Media Council of Zimbabwe, MMCZ, uLofty Dube.
Intatheli izindaba into ofuze zibe yazi ukuthi zona azisebenzeli imuli yazo. Okokuqala, zisebenzela isizwe. Okwesibili, yikho abengakhangela okwemuli yabo. Umlando wabo wokuqala ukuthi besebenzele isizwe esingakuthi ngesilungu they have to inform the nation first before anything. Nxa bekwenza khonoko into eqhakathekileyo ukuthi bekwenze iqiniso ngoba nxa beza azisa isizwe ngokwenzakalayo ufuze bebaze iqiniso njengoba into zenzakala ngayo.
Ukwanda kwendaba zabazayo ku VMCZ uDube ethi kuyisibonelo sokuba ziyaqhubeka intatheli izindaba ziloba indaba ezingelakho ukucubungula lokudingisisa iqiniso.
Uma sikhangelisisa kuhle uyathola ukuthi intatheli izindaba zilodubo olukhulu ikakhulu ukubhala indaba eziqondileyo. Ikakhulu indawo esijala ukuthola silama complaints abantu ababuya khona bezothi abathakazelele ukubhala kwentatheli izindaba. Uthola ukuthi intatheli izindaba zabe zibhale indaba ezingaqondanga. Baye behleke ukuthi beqonde bethole bebhale indaba eziqondileyo basuka bebhale nje into ezingayisizwa.
Inhlanganiso ezehlukeneyo ezinjengeMisa Zimbabwe, VMCZ, ZUJ, ZACRAS ngezinye zeziphatheke kulomkhosi walonyaka wokunanza ilanga leWorld Press Freedom Day onanzwe ngaphansi kwesihloko esithi Media Sustainability in the Digital Age. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Kunjalo nje isikudaba leWorld Press Freedom Day, inhlanganiso ezulela amalungelo abezindaba eAfrika zithi umbango wesikhundla sikaMongameli Mugabe ebandleni leZANU-PF usubangele ukuthi umsebenzi wabezindaba ube nzima njengoba amacele alwisanayo esethusela abezindaba laba ukuze bakhulume lokhu abakufunayo bona. UBenedictine Mhlapo sipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Inhlanganiso ezibalisa eFreedom House Africa, Afrobarometer, Freedom of Expression Institute and Gender Leagues zithi ukuhlonitshwa kwamalungelo okwethulwa kwemibiko ngenkululeko eZimbabwe kulokhu kungakathuthuki. Inhlanganiso yeFreedom House ithi eminyakeni ka-2015 ukulisana kwamacela atshiyeneyo ebandleni leZANU-PF kwalabo abafuna isikhundla sikamongameli Mugabe sekwengeze ukwethuselwa nokuhlukunyezwa kwentatheli zendaba. Isiphathamandla se-Afrobarometer umnumzana Sibusiso Nkomo uthi akukho lula kwintatheli zindaba zeZimbabwe ukukhuluma noba ngubani odingakalayo ukuze iindaba zabo zibe le mibono yamacele wonke.
Zimbabwe iyabonakala ukuthi izinto azihambi kahle laphana. Kunzima ukuthi nje ube yireporter noma uhambe uthi uyokhuluma nabantu besepolitiki ukuthi uzobuza bazotshotsha uzofunani wena la uyabo into ezinjalo. So in general yona iSouthern Africa ihamba kahle kodwa sibona kwamanye amazwe ukuthi nje izinto azihambi kahle.
Lezi nhlanganiso zithi njalo kube lezehlakalo zokwethuselwa, ukubotshwa nokunyamalala kwentatheli zindaba eZimbabwe ngoba uhulumende cabanga ukuthi zisebenza ngendlela angayithandiyo. Loba kunjalo inhlolisiso yenhlanganiso lezi ikhombisa ukuthi isilinganiso songamachuma isithupha ekhulwini 60% yabantu beZimbabwe bathi bafuna bezindaba bekelwe benze umsebenzi wabo ngokukhululeka. Inani elifanayo njalo kuzizalwane zeZimbabwe lefuna bezindaba babe lilihlo lokhozi ukuze baveze inkohlakalo yesiphathamandla. Ucwaningo lwalezi nhlanganiso lukhombisa njalo ukuthi bakhona abangathokoziyo eZimbabwe ngendlela bezindaba abaqhuba ngayo umsebenzi wabo. Umnumzana Nkomo ithi Afrobarometer ithole ukuthi isilinganiso sabantu abaphose bafika amachumi amahlanu ekhulwini 48% bathi abezindaba balomkhuba wokubhala izinto abazimhlophe ukuthi akusiloqiniso.
Kune declaration okuthiwa event hook declaration ina 25 years manje khona ukuthi fane abantu bamaphephandaba benze umsebenzi wabo ngokukhululeka bangalokhu kutshela ukuthi hayi ungenzi lokhu bayisayina, they must actually keep with that because they agreed to it, so now asenze kanjalo.
Unkomo uthi ke ngesikhathi umhlaba wonke uthakazelela amalungelo okwethulwa kwezindaba kudingakala inguquko kubo hulumende lakuntatheli zindaba. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Mhlapo.
Ikhasi leFacebook eleVOA Ndebele liqhuba umncintiswano wamavidiyo abaculi bomdumo we-hip hop besenza i-freestyle Ndebele rap ngoNkwenkwezi 2016. Lapho abaculi abaphiwa khona ithuba lokuthumela ividiyo yomzuzu owodwa lengxenye betshaya isitayela samahala. Lawa amavidiyo azabukiswa kuleli khasi, njalo ungathola ama-like amaningi uzothola umvuzo weradio yesola lethuba lokungena kuhlelo lwe-Woza Friday. lapho esixoxa labaculi sidlale lengoma zabo emsakazweni ukuze abantu bazi ngomculo wakho. Ungakhuthwa yileli thuba, thumela yakho ividiyo nge-email ku-studio7news.com loba ku-WhatsApp ethi 0012024650318. Ngizaphinda njalo 0012024650318. I-Studio 7, umsakazo okulibazisayo lokunikeza indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Izikolo zivuliwe lamhlanje abantwana befungiswa ukukhonza iflag yeZimbabwe lokuhlonipha amaqhawe elizwe njalo bethembisa ukuthi bazimisele ukuba ngabantu abathembekileyo. Isifungo lesi sifungulwe ngumphathi ntambo wezemfundo uMnumzana Lazarus Lokhora njalo sicunole abaningi abafuna sesulwe. Inhlanganiso imele ababalisi bemaphandleni eRural Teachers Union of Zimbabwe ithi izikolo eziningi azenzanga isifungo lesi ngoba ababalisi bengavumelananga laso. Amagqwetha akhangela ngokulondolozwa kwamalungelo oluntu kanye labazali sebephikise isifungo lesi emthethwandaba. Isiphathamandla seRural Teachers Union of Zimbabwe uMnumzana Gift Siziba uthi njalo ababalisi abaningi abahambanga esikolo ngoba behlulekile ukuthatha imali yabo yamabhonus emabhanga ngenxa yokusilela kwemali.
80% yabantwana abafunda behlala ezikolo abajona ama-boarding school abaningi abahambanga ezikolo ke njalo sithole futhi ukubana ababalisi after njengenhlanganiso emelela ama-teacher sivumeleni ukuthi kuqakathekise ama-teacher engayi ezikolo ukuze uhulumende aqale abhadala ama-bonus abo nenhlala kahle yabo. Kunjalo kutshengisa ukuthi 90% yama-teacher amaningi awakho-ke ezindaweni zokufundisa-ke ukuze uhulumende aqale alungisise lokho akuthembisileyo. Uyabona ukuthi ababalisi abaningi abakatholi ama-bonus abo bahambile emabhenki imali yabo iya-reflect ukuthi sikhona kodwa imali kayitholakali. Kule problem inkinga enkulu abajune liquidity crunch kwele Zimbabwe manje abakwanisi ukuthola izimali zabo. Manje thina njengenhlanganiso emele ama-teacher sithi uhulumende akayenzi ukuthi ama-teacher akwazi ukuthola izimali zabo ngoba izimali obekufanele bezithole ngomnyaka odlulileyo. Uza kukhangela ukuthi njalo futhi uLokora u-introduce abathi yona yi-pledge engaphandle komthetho weZimbabwe abathi yona yi-constitution yelizwe njalo futhi akuvunyelwa ngoba iZimbabwe liyilizwe lamaKristu. Lokho kulethwe nguminister kwa-genesi ama-principles ethu esiKristu njengabantu beZimbabwe. Kuyaveza ukuthi uhulumende ka-Robert Mugabe ufailile kakhulu ukunakekela-ke abantu baseZimbabwe ngoba angeke besile ukubhadala ama-teacher ama-bonus emali okufanele bayibhadale ngomnyaka odlule.
Yona indaba yokuthatha isifungo lokukhonza iflegi le iyenziwe yini ezikolo eziningi namuhla?
Hayi, ama-teacher amaningi nabantwana besikolo njengokubala ezela kwethu ukuthi bangavumi ukukhonza iflag lokuthatha isifungo. 90% esingathi bona abaningi bakhona abayenzanga iflag yokuvumelana kwethu njengababalisi ukuthi hayi abantu mabangakhonzi iflag.
Mnumzana Gift Siziba, isiphathamandla senhlanganiso emele ababalisi bemakhaya iRural Teachers Union of Zimbabwe. Kunjalo nje abanye abafundi benzile isifungo sokukhonza iflag, abanye kabenzanga ukuthi abanye belovile esikolo bebalekela ukwenza isifungo lesi. Abaxoxele Studio 7 bathi benzile ipledge noma nje abanye abafundi bengabuyanga esikolo, inani labafundi abayi esikolo beliphansi. Elozi K Primary ababalisi bacine betshela abazali ukuthi ngabaye emakhaya ngoba bebeze ukuzobona abantu babo bekhonza iflag. Edumezweni Primary benzile isifungo leMilton, leGifford, eCoghlan, leMontrose ipledge lakho yenziwe. Ibandla leMethodist Church libike ukuba izikolo zabo zingafungi. Indaba yesifungo le ikhanya iludubo ngoba ayisizo zonke izikolo ezenze isifungo njalo ludaba uSir Goodwin abazali bengaluzwisisi.
Phakamisani fulegi eZimbabwe eyazalwa yimpi yenkululeko nekazi elinengi lamaqhawe ethu silivikele zitheni zonke.
Igama lami nguMichael Dube ngifunda eMilton Junior angihambanga esikolo class ampledge.
Isizathu
kono kuti chokungana sakhule ngo our father so yikho ngahambani kule dipho ngayithanda
ibusiswe ishele Zimbabwe kale busiswe ishele Zimbabwe.
Ibizo lami ngiyokit Manyathela ngifunda Hamilton Junior. Namuhla esikolo ngihambile ngapleja ngoba abazali bamade bethe akusoze kuyenzakale lutho ngapleja.
Bakuphile yini isipho?
Ade bengatshelwa ngithi bebuya esikolo.
Phakamisani fuleki eZimbabwe.
Ibizo lami nguThabani Nkomo. Namuhla ngihambile esikolo ngapleja ngoba abazali bamade bethe angeke kuyenzakale lutho.
I salute the national flag, united in our diversity and our common desire to
labo ngabantwana bezikole ezijeneyo esikhulume labo kubulawayo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kilohertz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com. Iningi lezisebenzi lithi alila themba lokuthi uhlelo lukahulumende lokwabela izisebenzi ezaxotshwa umsebenzi mahlayana kulandela isinqumo somthethwandaba waphezulu owe-Supreme Court ngomnyaka odluleyo luzaphumelela ngoba kungakhulunyiswanga lazo ngalolu daba. Umphathintambo kahulumende obona ngokuphathelane lezisebenzi, unkosikazi Prisca Mufumira, ubikwa esithi uhulumende useqoqe imali engamadola ezigidi ezinhlanu, $5 million, njalo uzasebenza lenhlanganiso ye-Tripartite Negotiating Forum ukuyabela izisebenzi ngenjongo yokuthi zisungule amabhizimusi amancane. Ukuze sihlaziye lolu daba, usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxe lo mnumzana Ambrose Sibindi, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi eyeZimbabwe Congress of Trade Unions, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Kuyezwakala bakuthola, kodwa into fanele siyinanzelele enkulu ukuthi nxa kuthiwa i-5 million phela inamba zakhona zabantu abathi umsebenzi bangakhi. Uzananzela kulama figures people abantu bakhuluma ukuthi kulama 30,000 ahambayo, and ungathatha i-5 million leyo uyidivide i-5 million divide nge-30,000 kusala nakula lutho. So uhlupho yikuthi bekufanele ukuthi nxa umini sekhuluma ngaleyo ndaba cace ukuthi abantu abahambayo sikhangele ukuthi umuntu oyedwa ukuza qalisa ibhizinisi yakhe encane athole imiliyoni engaka ahlabe specific, ngoba i-statement sana is very general. Sikhangele kumana ungathi nje sivala abantu amehlo, and mina ngowami umbono angiboni vele abantu kuzabanceda.
Yiziphi ingxaki elizibonayo?
Ingxaki yokuqala engiyibona lapha ukuthi ngithe mina imali leyana akuthiwo ngukuthi umuntu wethu uzazula malini, dala izanke isikhathi ukuthi vele abantu abayi-involved bangakhi. Okwesibili, kulo mkhuba lapha eZimbabwe kuba lezimali ezifakwayo zigcine zitholwa ngabantu abangayisibo. Ingxaki yesithathu yikuthi vele nalowo ngiyoza-administer leyo mali adinga abantu ayinika abantu ngubani. Konke loko nxa kungananzelwa ngizananzela ukuthi saba lokwenzima, ngoba lo hlupho labantu abakule corruption ekhona ukuthi imali leyo uhulumenze ngayikhupha iqine siba yimali eyabhuzwayo.
Abalwela amalungelo ezisebenzi bona kukhulunywe labo yini ngalolu hlelo okwenzela ukuthi labo belethe imbono yabo?
Vele akulamuntu oconsultwe andi kuzobuya sizokuba sokumenyezelwa. Kukhulunywa khona ngale lo emhlanganweni lo kukhona eRuparaso phakula leyo mali. Njalo vele ungananzele kodwa phela sihlazi sinayinto eziningi fanele ziyafake ngazikhulunywa ku-TNF, and i-TNF le siyasifisa ukuthi ibe semthethweni ibe legislated ukwenzela ukuthi nxakhulu into ezinjengalezo zipaswe zi-implement. Kodwa kathesi ungananzele ukuthi kungahamba ku-TNF izisebenzi efake imibono yazo, kodwa imibono yazo icine ingalandelwa kula nto ongayenza, ngoba i-TNF is not a legal bodi, ayila mthetho oyibusa ukuthi lo sebalekele lokho yozenziwayo. So uzananzela ukuthi at the end of the day ithene efayela ngcwe uhulumende wenza indaba imivo yezisebenzi ngumcijo yezisebenzela ilale lihlalela isikhathi zonke iluhlu besilalo thina labezimbabwe
sesikhangela leli langa lokunanza amalungelo ezisebenzi eledluleyo kuyini okuthembisayo okuphume embikweni kahulumende okutshengisa ukuthi ikusasa yezisebenzi kanye lezomnotho welizwe kuzabangcono
eqinisweni akulanto engiyibonile ephumileyo ngoba thina besikhangele ngohulumende uzasela ukuthi njengoba wathembisa abantu ukuthi uzacreate ama-jobs angu-2 million from 2013 to 2018 besithenga uhulumente uzawuthatha simsebenzi aseyifakile aseyinika abantu mingaki njalo le eselekuza abantu njani kodwa ungananzela sesiseqinisweni esithetha abantu bayaxotsha imisebenzi sikhayele i-economy yethule efileyo besikhayele ngohulumente ngawuthile ukuthi usefake indlela abantu ukuthi avusele i-economy ama-industry avule abantu basebenze kodwa konke lokhu ungananzela akukhulunywa ngalutho so kuyatshengisa ukuthi ilanga leli lezisebenzi obekukhulunywa thina njengesebenza kusincedisi njalo sekuthatha njengento esingathiwena sibambela kiwo ngumuntu nje obeyadresa abantu ngoba kuyilanga lakhona kodwa eqinisweni ukuthi akula sibambekayo isithembi songahamba uyitshela abantu ukuthi hhayi sibone ngathi kuzenziwa lokhu lalokho
lo umnumzana Ambrose Sibindi isiphatha amandla senhlanganiso ye-ZCTU ubekhulunga ecingweni le-Studio 7. Inhlanganiso elwela amalungelo abo nozindaba kunye lemithetho ebalawulayo, iMedia Institute of Southern Africa, MISA, ikhuthaza uhulumende ukuba alandele isisekelo sombuso esitsha okusebenzeleneni labo nozindaba kanye lesithembiso abenza kuphenyo lwe-Information and Media Panel of Inquiry. Unompumelelo Moyo usipha lolu daba.
Inhlanganiso elwela amalungelo abo nozindaba kunye lemithetho ebalawulayo iMedia Institute of Southern Africa ikhuphe imibiko lamhlanje esigodlweni ikhuthaza uhulumende ukuba alandele isisekelo sombuso esitsha ekusebenzelaneni labo nozindaba kanye lesithembiso asenza uphenyo lwe-Information and Media Panel of Inquiry iMPI. Uchaliman webhodi yezimphepha zomnumzana Delma Luphephe ubike ukuba uhlelo lukahulumende lokuletha imitshini yakulezi insuku e-digitization kanye lokulandela isisekelo sombuso esitsha kulakho ukuletha intuthuko ekulotshweni kwendaba kanye lekuzisakazeni.
Lakonke okumelwe ngabantu bezimbabwe kodwa siyambonga uhulumende ukuthi hhayi ulokhu esiyaphambili ekukhulula abalobi lama-radio stations elokhu esanda sizwa kuthiwa ama-radio stations amaningi asesebenza lokuthi kuzaba lama-television stations amanye amaningi ukuze wonke umuntu azwakale i-view yakhe i-opinion yakhe through i-television through i-radio sambonga uhulumende ngalokhu ukuthi kule press freedom ezimbabwe kwamanye amazwe ama-journalist bayabulawa abanye bayacasha kodwa siyakubonga ukuthi ezimbabwe hayi they are free.
Unozindaba ozimeleyo umnumzana Nhlalenhle Ngwenya ubike ukuba uhulumende sokumele ahlele iholo labonozindaba kusiya ngezikhundla zabo ngoba okwamanje akucaci.
Kuyinto ethokozisayo kakhulu ukuthi kwelakithi eZimbabwe kuyacelebratwa and kuyabonakala ukuthi kule World Press Freedom. But besinesikhalazo kakhulu kuhulumende ukuthi imiholo yalaba abezintatheli izindaba ibe lama-pegs lapho kuphiwa khona. For example, sithi umuntu oqalisayo i-attachment kwaza kathi uhola imali engaka, u-junior journalist uhola imali engaka, ngoba khathesi akula ma-pegged prizes. Unyaka lo ophelile kulabo abantu abaningi abaluza imisebenzi labo nozindaba labo khonapho imisebenzi yaswelakala. So silethemba kakhulu ukuthi since siya kubo-digital lezishini uzavuleka imisebenzi kube le nkolo engani ithi ngicaca eyakunozindaba.
Unkosikazi Siphiliswe Mloyi ongunozindaba kobulawa yena ubike ukuba uyadana ngendlela onozindaba besifazane abaphathwa ngayo ngoba bambalwa abasezikhundleni eziphezulu.
Inhlupho esibhekane lazo njengamaonozindaba abangabafazi ikuthi kuma-newsroom structures uzathola ukuthi amadoda yiwo akuma-senior positions abo-editors lama-news editors amaningi ngamadoda kulehlekana nje labafazi ngathi kumbe mhlawumbe umuntu oyedwa ongumfazi okuleyo position and uzathola ukuthi nxa kuhamba kuma-outside njengomuntu ohamba lo-president uzafica ukuthi ngamadoda wodwa ahamba lo-president.
Kumnyaka odlule onozindaba abaningi bamiswa umsebenzi mahlayana kodwa umhleli wephephandaba le-Bimetro uLenny Ndebele usekhuthaze ukuba onozindaba abamiswa umsebenzi ababombe imbuma baqale iphepha ndaba labo.
Umnyaka odlulileyo unzima kithi intatheli ezindaba khona abayelahlekelwe imisebenzi ngencwadi lezana ezabuyayo, kodwa akutsho ukuthi nje ama-journalist kufanele zilahle imbeleko ngokufela okwenza ukuthi sicine sikhalala lemisebenzi ezinye ezinye izinto. Kodwa laba abangasela msebenzi ma bekwanisa abahlangane babe yimbumba bafome i-association ezaba ingiyayo ama-investigative journalists be-investigative izindaba ezenzakalayo bathola le funding yafana lokhu se-South Africa amapungwane labana band of journalists labana abakhangela indaba bezicubungula okungafanele sikwenza everyday.
Ngimele umsakazo we-Studio 7 wobulawayo ngunomkumele lomoya.
Kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla sihlaziya udaba lokukhahlanyezwa kwabesifazane ngomkabo.
Kulo mbono othi wona abantu bayabevele bengathandani ngoba nxa ubaba ekhaya umfazi uyabe sengisho ukuthi kamthandi ngaphandle kokuthi kwesinye isikhathi sake ekhangela umfazi njengomntwana. So kuyabe kungani ukunika umthetho, kodwa lokho kuyindaba yokungathandani.
Ye, Nkosikazi Mlilo, ubona njani ngodaba lolo?
Vele ungabona ungabetha umfazi uyabe sengasamthandi, uyabe sene-small house. Yindlela yena le eyenza ukuthi ubaba, ngoba uthando nxa ubaba eselushiya nabanye abantu kusiba kuba ne-friction vele endlini isikhathi sonke. Uthando awufuzanga lushiyewe lomunye umuntu. Ungabona umuntu ongubaba seshiye uthando lomunye umuntu, yikho kudala khona izibhakele endlini. Vele ubaba uyabe sesithi nxa esefika emfazini yakhe akusela nto enhle, nokuhwafa kuyabe sekukhona. Ungasakhulumi kuhle nenkosikazi ongaqi kuyabe sekukhona. Iyakwazi ukuthi nizaphuma ngiyethola kwenye indawo.
Khumalo, kodwa phela siyakwazi ukuthi esintwini kwakuthiwa phela umfazi nxa ungamqobanga ngenduku angeke ayenza kuhle. Kuthiwani kathesi?
Ngikhona kwangabo ukuthi kwakuyinto eqondileyo. Ngiyabona kwakufika emadaleni kubekwa imithetho ethile kulandela okuyabe kuhlekile. Kodwa okukhulu kakhulu yikhona lokhu ukuthi umfazi ngumntwana, umfazi yingxenye yendoda. Ngaleyo ndlela akulanina elingathokozela ukuthi ngidiphizele ekhaya lapha isiza ubuhlungu noma linamanxa kwenduku. Ngibona engani eminyimo iyabe ikhangele ukuthi kwenzakeleni ukuze kuphakanyise izandla. Ngibona ngani lamadali abekhona obabakazi komamazala obabazala imizi ngemuli sazihlala phansi ngakulo hlupho kukhuliswane. Induku kuthiwa induku ayathi muzi. Ngibona ngani kusukela khonapho.
Kodwa nxa sikhangela phela Nkosikazi Mlilo, abanye bayakhuluma ukuthi loba kunjalo omunye uyachawa aze bhensele umendo kunapha hlale mtshokotsho. Kambe vele umuntu uyabe sehlaleleni ehlale ehlukuluzwa kangako?
Vele kuyabe sekungasahlalisekanga kuhle. Yesi bakhuluma bathi umuzi lungiswa ngenduku, kade ungazibona ubaba sethwenethwele induku ekuthaya. Vele kuyabe sekungasahlaleka amangamabi. Omama abaningi sibili bayafulathela, but omunye uyahlala. Ukuhlala kwesinye isikhathi uyabe usithi ngihlalele abantwabami. Ngiyabe sengihlalela abantwana ukuthi mina nabantwana ngizabashiya lo bani. Ngoba ubaba sitshona indihlukumeza ngalokhu hlobo, ngoba mina ngiyabe sengizelile mina njengomama ukuthi mina ngishiye ngikhaya isitshwala sidliwa. Konke kwakukhona lapha kungalanda nonindoda yena le. But ngeke isindihlukumeza, ngiyabe sengisithi kahle ngiyenze. Noma ngiyithiye, but kwakusuke kwesinye isikhathi ngawo labantwana.
Phela Khumalo, siyakwazi ukuthi umama lapho walanda wena njengobaba. Kodwa-ke phela nxa ubaba engasayenzi kuhle laye kumele phela achawe hanjo kunjalo.
Ye, kumele achawe la ubaba.
Owalanda omunye anti umama, ngibona ngani kufanele abe ngiyokhuzwa njalo, kumele azethise phansi.
Labo-ke bengumnumzana. Siyalibonga ke ngokulalela kwenu. Waselivalelisa kuhlolo luhlelo lwethu lwalamhlanje ngoba sela sikhathi ngoPraxedes Jeremiah. Asidibane nini ngasikhathi sinye kusasa.